Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lifuka njani izuluka ndaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolosihlanu mhlazi ku 14 Nkwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe imuli yakomgabe ingaba ikhuluma iqiniso na ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ofuna kugejwa ingcwaba likamgabe ngoba wangcwatshwa lentonga yokubusa.
Mina ngombono wami intonga ingatsho izinto eziningi ezijiyeneyo.
Ibandla le MDC Alliance lithi akusilo qiniso ukuthi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa kakhankaseli ukhetho luka 2023 ngokugcweleyo, kodwa uhleli ethumela amavesi eBhayibhili enkundleni zokuxhumana kuphela.
Sifuna ukuqondisa abantu ukuthi ibandla le MDC Alliance kahlilo lika Chamisa ngumthungameli.
Ugatsha lwezomthetho olwe Judicial Service Commission luthi omunye wabahluli bedalele High Court abazathetha udaba lokuphikisa ukuqheliswa kwesikhathi sokusebenza somkholi wabahluli uChief Justice Luke Malaba lamuhla. Kumele azisuse kulolu daba ngoba elo hlangothi alwelamayo.
Ilizweleni ngelethu sonke, njalo umuntu okwanisa umsebenzi asimpeni umsebenzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Imuli yakomgabe ingaba ikhuluma iqiniso na ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ofuna kugejwe ingcwaba likamuyi uRobert Mugabe ngoba wangcwatshwa lentonga yokubusa. Lokhu kuvezwe ngumzukulu kamuyi umnumzana Patrick Juwawo exoxa lomsakazo we-SABC. UJuwawo ubephendula umbuzo wokuthi kungani induna uZwimba esithi kumele isidumbu sikamgabe sigejwe esithi ngoba wangcwatshwa emzini wakhe kulokuthi ayebekwa emathuneni emuli lapho okwabekwa khona unina uBona Mgabe. Ngesizwe uJuwawo ekhuluma.
I have the evidence of him having spoken to me and to a couple of my colleagues, and one of my colleagues is willing to turn around and say, look, this is what he believes. He believes that Zimbabwe, the governance of Zimbabwe is determined by 16 traditional leaders. And he believes that it's those traditional leaders that handed a scepter to President Mugabe. But President Mugabe indicated to him that no such thing ever happened.
Lawo bekungamazwi umzukulu kamuyi umnumzana Robert Mugabe uPatrick Juwawo ekhuluma lomsakazo we-SABC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla. Saqala ukumbuza ukuthi khona ukuthi umalukazana athonyiswe icala elokubekwa komkakhe kuyenzakala na.
Indaba le ngabe ayisondaba esindayo ngabe ngithi yahlekisa. Sengitsho nje ingabe yiluphi uhlanga lwabantu umalukazana kakaze abe lelizwi eledlula kumbe eleqa abanikazi bomufi. UGrace Mugabe ngokomarufu wasesiba ngunkosikazi kumbe Mrs. Mugabe. Indaba zakomgabe njengayo yonke imindeni ngingatsho ukuthi ngisekela umgabe, kodwa ngikhuluma indaba njengoba injalo ayingazi akiqunywe ngumalukazana labo nyalo. Ngoba nxa sebethonisisa uGrace sebesithi ukuthi uGrace usemkhulu kulabafowabo labomalimakhe labazukulu belabobani abalegazi lakomgabe.
Yona indaba yentonga le ekhulunywayo uyibona njani, kakhulu nxa sikhangela ukubana ike yakhathaza ngesikhathi umnumzana Chamisa ezefike kobulawayo kwathiwa uphiwe intonga kamuyi uDokotela Joshua Nkomo?
Mina ngombono wami intonga ingatsho izinto eziningi ezijiyeneyo. Ingaba yintonga nje yokuthi njengoba ikakhulu ngaba kithi esintwini kuyazila nje ukuthi indoda ihamba nje lengisizandla kumele iphathe ulutho esandleni kanti intonga ngenye izinto nje ongazithwalela yona uzihambele ngoba ingxenye yesiko labantu besilisa ngapha kithi komthwakazi njengokwazi kwethu. Kanti njalo nje intonga leyo ingaba yintonga eyabadala eyamadlozi esabekayo ukuya kuthiwa kumele wenze lokhu lalokhu nxa kuyikuthi ngiyabadala. Kanti njalo ke vele indaba yentongana lezimangazayo engathi iBhayibhelini ikhona kuthiwa uMosi watshaya idwala ngentonga kwaphuma amanzi. Kutsho ukuthi vele indaba yentonga le ibanzi ingaba njengoba ngisithi ibe yisibonelo nje kumbe kube yintonga yezimanga. Ngibone ngathi lapha sibili zona intonga zona lezi ekamdala umafukufuku lalesizothi umgabe wangcwatshwa layo engxenye yizo intonga lezi ezizimanga. Ukuthi lalijakaleli uChamisa wayiphiwa engxenye babecabanga ukuthi la ingaba lamandla lesithunzi esilingana lesikamdala ngoba wawuthi umdala uyesabeka okunye okumiza esabeki yinto ngale ayihlale iphethe.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezamasiko ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Imizamo yokukhuluma lesikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba yehlule. Kumanani awethule lugaja lezempila kahle izolo kulabantu abathathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lo lugaja lubika ukuba kulabantu abangamachumi amabili lanhlanu 25 ababanjwe igciwane le-coronavirus, abangamachumi amabili lantathu 23 abathelelwe leli gciwane balithole elizweni, kuthi ababili ngabavele kwele India. Lo lugaja luthi kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezilichumi 10,078 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 izolo. Ibandla le-MDC Alliance lithi akusilo qiniso ukuthi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa kakhankaseli khetho luka-2023 ngokugcweleyo, kodwa uhleli ethumela amavesi eBhayibhile enkundleni zokuxhumana kuphela. Abanye abayake bemphendule kulezi nkundla ezibalisa oTwitter laboFacebook bathi kungcono akhethe phakathi kokuba ngumfundisi lokukhokhela ibandla lakhe. Kodwa umsekeli wesikhulumelisa leli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa uthi abatsho lokhu abazwisisi ezombusazwe ngoba ibandla le-MDC Alliance alisilo likamnumzana Chamisa yedwa, kodwa bayabelana inhlelo zokulithuthukisa. UMafa Sibanda utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi sebeqinise imikhankaso ngohlelo lwabo oluthiwa Citizens Convergence for Change, lapho abantu elizweni jikelele abakhuthazwa ukuthi baphume ngobuningi bayobhalisela ukuvota.
Sifuna ukuqondisa abantu ukuthi ibandla le-MDC Alliance kasilo likaChamisa. UChamisa ngumthungameli. Ngesikhiwa bathi umthungameli olungileyo uthumela abanye sithi uyadelegate. Sikhona thina i-National Executive. Sikhona i-National Standing Committee. U-EMDC i-represented yonke indawo. Kambe singafuna ukuthi ekhulume nsuku zonke njengebhiza eligijima nsuku zonke liwila. Thina upresident ukhona ukhuluma i-policy, ukhuluma ukuthi kwenziweni. So wakhuluma kudala i-agenda 2021 ukuthi abantu sebezatshintsha izinto nge-citizen convention agenda CC. Yikho ke angikwazi bafuna ukuthi ekhulume kona radio nsuku zonke abantu na funa ukuthi ngidlale ukukhuluma indisi ikindawo umuntu ngamele yakhuluma yikho thina sikhona ama spokesperson, yikho ekhona u spokesperson wa Dr. Swanda, yikho uma here khona u national spokesperson, yikho magalelo khona, yikho ona u Clifford okhuluma isishona nakhuluma isindebele umtshele isindebele umshanisa ukhala ekhuluma zonke zonke kambe afuna ukuthi ezithwale isibhamu kunebezambona ukuthi ukhona hhatshi uchamisa usebenzisa itactic yokuthiwa xhumela abanye abantu khona ukutyana kwenza abanye abantu labo babe lambisa isinto hhatshi ukuthi kungakhuluma usichamisa abantu sebeqeshela yedwa sikhona kaxasana uchamisa uhlala labantu sizabona lapho okuzawela khona indulo phapha abantu bakithi bangalahla ithemba zobohla manyosi.
Kodwa imikhankaso yenu imi njani kathesi njalo amathuba okunqoba kukhetho luka 2023 liwabona enjani?
Hhatshi thina sesiqalisile njalo abantu bayasivumela bayasithanda ngoba sibebonile emhlophe ukuthi yithi esizondakala kakhulu yizano bahle bathi hecho yibo abantu abamelele abantu bakaZulu. Usekelo esilalo kathesi lokhu bayasihluthunela ama-MP ethu le headquarters hayi iMDC sikhwele nge-35% okokutshengisa ukuthi next election sizazuza almost 7 to 8 million uma abantu bengavota bangarejista ngoba last time uPresident Jamisa wazuza 2.5 million. Next time ngiyakwazi 5 million sizayibamba ngoba abantu bazondile babuhlungu sebephuzelwe u-2023 sephuzile ngoba bathi izanu sihlukumeze omama amankazana ama-journalist amatitsha amanesi amapolisa amasoja bonke abantu bakhala ngezanu bazavotelwa ngubani sure AMDC Alliance singabanqobi njalo sizanqoba.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwobulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Ugatsha lwezemithetho lweJudicial Service Commission luthi omunye wabahluli bedalele High Court abathathu abazathetha udaba lokuphikisa ukuqheliswa kwesikhathi sokusebenza somholi wabahluli uChief Justice Luke Malaba lamuhla kumele azisuse kulolu daba ngoba elame kuhlangothi lukahulumende njalo elezikhundla azifunayo ezithinta esikaMalaba. Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum imangalele umongameli Emmerson Mnangagwa isithi wephula umthetho ngokuqhelisa icontract kaMalaba ngeminyaka emihlanu. Abanye abahloli abazathetha lolu daba namuhla nguJustice Edith Mushore loJustice Helen Jarewa. Akwazakali ukuthi uJoe uzasuka na kulolu daba. UMalaba ubemele aye kumpentsheni mhla ka-15 kulinyanga lapho afikisa khona iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa 70 years eyiyo yokuthi athathe impentsheni. Kodwa ukuguqula kwesekelo sombuso kuphe Mnangagwa amandla ukwengeza i-contract yakhe. Nandi ihlandla lokugcina lengxoxo esilethulele yona izolo ntambama phakathi kwelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule lelunga leMDC Alliance umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Udaba lolu njengoba soluphanyekiwe emthethwandaba ke ngezinye inhlanganiso sifisa ukuthi umthethwandaba ukubona ukuthi konke okwenzakeleyo kakuqondanga kuyinto yokuganga efuna ukunika amandla umuntu oyedwa okuyikho kwaliwa abantwana beZimbabwe belobi isisekelo babuye baphinda kusisekelo bazosigcizelela kwi-referendum ukuthi izinto abazifunayo zona lezi esezirivesa sezivele emuva. So okutsho ukuthi umthetho weZimbabwe sesinanzelela ukuthi ufakelwa umuntu othize angaphuma kungena omunye la uzabuye etshintsha umthetho afake futhi akufunayo ngoba sakhumbula ukuthi into yena le yama-interview yama-judges umgaba wa-MP4 current president Mnangagwa wayefuna khona usengenile labantu afuna abangene sebengenile setshintsha futhi ukuze aqhubeke gcina abantu abazamgcina labo bephambanisa umthetho bemnika ke ama rulings angamelanga awathole ikho sifisa ukuthi hayi kube yinto ezabishela umuva itshintshwe irivese engaqhubeki khona ngoba into engaqondanga yinto engafuna uzulu wezimbabwe akusikho abantu abakukhethayo kusisekelo khona lokho
babugawule akuyiphethe
yebo bankomunya muzi babazala uNdlovu babazala uyabona Ndlovu ilizwe leli ngelethi sonke njalo umuntu okwanisa umsebenzi asimpeni umsebenzi nendaba yakamalaba abayikhala ngayo indaba yakwazi umalaba umsebenzi uyawazi bakhala ukuthi laphana warula in favor of president Mnangagwa but well alokhona ngenye into angazi ukuthi kimi kubanjani but thina sina kwasijabulisa kakhulu ngoba sasikhangele ukuthi impumela yakhona imele ibe yikhokhoko athe engikuthandayo Nkomo ikuthi umalaba wangena laphana ngokwazi umsebenzi ngokwedlula abanye ngokwazi umsebenzi waphasa i-interview yakhe kuhle kuhle ngakathi sisimekisele kodwa kulanga ukuthi usebenze njani mina ngibona ngani umuntu nxa esebenze kuhle bakithi kasimvumeleni ukuthi laye akadonse efike laphana xa esenelisa laye sithi uyayinelisa kuphela yikho engikubonayo ukuthi okunye lokhu hayi ilizwe leli ngelethu sona njalo abantu bakithi laba banikwa amathuba mina yakuthanda kakhulu ukuthi umalaba ukuthi wasini apha kithi lokho yakugcizelela kufaka isidindo kakhulu ukuthi imisebenzi yena yayihlala inikwa abanye abantu bangayo ngingakhuluma ngabo umathonzi yabona ujaha ojaji umathonzi ukuthi bawutshaya njani umsebenzi izingcitshile zane ziyasiphakamisa kakhulu and ungakhangela umathonzi ukayele ngasikhathi esasingena ukuthi umathonzi wayetshengisa njani abanye abantu ukuthi umsebenzi uyawanelisa hayi hayi madoda asivumeni madoda abantu bakithi labo asambeni labo asambeni labo asambeni labo abanikwa abanye eminye ababambi lathi asibambeni bakithi ama-institutions la siyasiqenya khonoko
umnumzana believe kawule lilunga lezanu PF bekhuluma endawonye lelunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elesite lilodaba lokuthi abasakhulayo besigaba seMathebeleland South abafuni kungena esisotsheni. Leli phephandaba lithi iningi labasakhulayo kulesi sigaba abanazifundo ezifunekayo ukuthi babe ngamasotsha njalo abanye bathi vele kabafuni isisotsha ngoba silesimo esingaqondanga. Iphephandaba le-Chronicle lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uza kuba ekobulawayo namuhla lapho akhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni isibhedlela sabantwana iseQ Children's Hospital lohlangothi lwesibhedlela se-UBH eselapha abalesifo se-COVID-19. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani mahlabizulu, salibonani mthwakazi omuhle. Thanda ukubingelela kakhulu igama nginqube lana eSouth Africa ngiphuma endaweni eselwakwelo. Thanda ukubingelela kakhulu ngomsebenzi omuhle owenziwa eStudio 7. Esithanda ukuthi thina abandebele nabakamthwakazi bonke ngokugoqelwa ngelimi ehlukileyo bengaphansi kamthwakazi bakwazi ukuthola ithuba nokuthi nabo bakwazi ukuphawula lokho ababhekane nakho. Kodwa ke mina nami bengisekela ngithi ke cela phela abantu bakamthwakazi amandebele nabanye nolululimi ohlukile ukuthi babambane babo into yinye bayeke ukulokhe bagcuma bebuqala amaphathi angacaciyo esingawaboni ukuthi amaphathi akhona yapha phele laphi iwagcine ngizuthi ukuthi sigcine sesingasaboni ukuthi siba nedirection senza kanjani into ethiphuma kanjani somthwakazi asizameni ukuthi somthwakazi ngolimi lonke olukhulunywa ngabantu ngaphansi kamthwakazi sibambaneni sibe into yinye sibe neqembu elilodwa iphathi eyodwa ezomela umphakazi into ethi yakwa azokuvuka yibonya kuzwa ukugugura hundi kodwa ke okugugura hundi kuyasinikeza kwesinye isikhathi omunye umdlalo ukuthi siphakame simele amakhehla ethu nezalukazethu ezashona zingenacala zibulewe ngabakhohlakali lapho ngithanda ukuthi ngisekele lokhu abanye abakwenzayo njenge-MRP. I-MRP yenza umsebenzi omuhle kakhulu namanje umkhokheli umqondisi umoya bengizobathulele nje ehlathini kubuhlungu ukuthi indoda ibulala ehlathini inomuzwayo izama ukuthi ilwele isizwe kwamthakazi bakhona abanye abalokhu benamaqembu amaningi abalokhu bavula ngaphansi kamthwakazi bebelokhe bebhizi bedayisa umthwakazi usuku ungasazi ukuthi badinga inkululeko nami macha sikhathele ngala maqembu okuthwa angaphansi kamthwakazi asenabo 10 to 15 years alokha bhizi esithi acontest avotelwa bhizinisi ukuthi bavotele kodwa kungekho into ephumayo singakazi sibabone nokuba abazi ungabheka ngisho nema mawubheka endaweni zasemathebhelelendi uthi uyabheka endaweni zasemidlands province maningi kakhulu amaqembu angaphansi kukamthwakazi angaziwa kuzonke zona lezo ndawo uyibuza ukuthi liqembu bani elaziwa kuphela eBulawayo mawuphumela kuwo Plums uphumele kubonkayo uphumele kuphansi kubostobela uphumele phansi kube Gweru Mission Maboleni St Faith akaziwa la maphathi njalo nabakhokheli labo kabafiki kulezo ndawo nisho ukuthi sikukhankasa ngayiphi indlela.
Hallo hallo basakazi beStudio 7 linjani linjani lonke ngicela ukubamba kancane indaba ka Witness Dube othi ena yena ibhili leyi omama kulokunye okumunyethwe yiyo abayo abakufunayo kakhulu lapho ngicabanga ukuthi mina awusoze ukuthi wena isithebo sicele amawo uthi kube sesadla kuphela kunjalo ngoba ngifuna inyama angifuni wo ngicabanga ukuthi kuyikuphambanisela abantu kakhulu kakhulu okukhulu kakhulu ukuthi bengabanye ngabe babona nje ukuthi hey babisela abantu emuva ngoba abantu bayasafa abantu baphele nzima madoda iliqiniso elikhona lona lelo so xa kusenzakala ezinye zezinto esinjengazo nalezi ezipanitha uzulu kanti into yavunywa yapaswa nguzulu jikelele okwamanje sisiyapaswa ngasisi sokusidanisa kakhulu sokusidanisa kakhulu kakhulu nxa ikuwukuthi iyihulumende yabantu bekufanele mpeli phendule bhekhe ebantwini abantu beyizitholola ukuthi kuhle kumbe noma kubi kodwa lapha sesiyeziswa ukuthi wayeza siyafuna kumbe kasifuni ngoba bona besithi bale 2/3 majority ephalamenti bencediswa ngabangani babo omonziwa so into engani ibuhlungwana kakhulu 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 abantu bakhala bakhala mpela sazi ukuthi kungenziwa kanjani lokhu ngoba ngicabanga nxa ingaze iye emakhothi angiboni ukusiba nesisombululo kangako lapha ngiyabonga basakaza abahle. Mina ngumoya sele wagwela.
Linjani balaleli be Studio 7? Mina zakhuluma kakhulu ngendaba ye amendment bill number 2 ukuthi uhulumende angakwandisi ukuthi asichithele isikhathi abethi siphimbono yethu yefakani imbono yethu constitution yezalandelwa yena ekwazi ukuthi constitution yana uyayintshintsha aphinde ayibisele kulokhu yana vele kufuna yena bangabo sichithele isikhathi sethu kabasebenzisa i-constitution lo babasebenzise ezanu p f lo babasebenzise MDC alliance lo babasebenzise MDCT phela kula muntu ongabaphikisa kulokho ngoba ezimbabwe vela abantu bezimbabwe abala ndaba lokuphikisa lokhu abala ndaba lakho ngoba aluba kuyikutho ukuthi umthetho lo uya-affecta aluba abantu bawufaka ekuqaliseni but bonomonzura babayiba babuya kithi bethi bona sifake wona lwani umthetho wokuthi upresident kazikhetheli ama-judges but now ngokuthi sebefuna kubhenefithe bona sebewubiseli lumthetho lwa into abangaziyo yukuthi okokubusa lokhu ngokwesikhatshana kuyadlula phambilini kuyabe sokubafuthela futhi sokungena omunye ngokuthi bayazi ukuthi bona bangamakhosi abasoze bakhutshwe ngumuntu bazahlala bekhona kodwa esikucelayo ukuthi bahloniphe uzulu bahloniphe abantu bangathathi abantu njengezilima bangadeleli abantu ngoba abantu baqakathekile bahloniphe abantu. Ngiyabonga balaleli beStudio 7 ngoba into le iyasihlupha kakhulu into yeZANU-P F into yokuhlutshwa ngabantu bezANU-P F le-MTC ZANU-P F le-MTC sivele kuchitha isikhathi akula nto abayenzayo ngaphandle kokuthi bayihlala phansi batshintshe umthetho ukuthi ubaphe imali bona badlela abantu ababo ngabantu abazilambeleyo abangela ndaba lathi
bantu bakaStudio 7 ngicela ukwazi ukuthi kathi umuntu ezangene akhulume khonapho kuStudio 7 kumele enzeni dala ngathumela ama-audio ami angiweze ebala khona ngamva ngicela ukuthi kwazi ukuthi umuntu kumele enzeni kule mali nebhadalwayo ukuthi khona umuntu kumele akhulume kwistudio 7 i-audio embonweni yakhe abelayo into engithanda ukubana ngikhuluma kakhulu ngikhuluma ngabomonzoro nabokhude bona yobaphambanisayo ngokuvunyela ukubana wabhadalwe imali kanti sizimbabwe sithole nzima ngenxa yakhona lokhu ukuthi khona into zabo zemali zenza kubana inhlelo zonke zezimbabwe ukubana kukhethwe upresident omutsha awakhethwe ngabantu umfana omncinyane lesi chamisa afise ilizwe ngendlela ebalulekile kodwa konke lokwabisela imva namhlanje sebekhala ukuthi khona abesifazane abesifazane ukuthi ngakhona ngicela ukulungelela lonke ngikhuluma lapha ngumaduma sesihlobele cela ukubona kwazi ukuthi khona ama-odeli abo alesokungasenza uyabona
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane ngemva kwenyanga ezimbalwa amazwe awezwekazi le-Europe evaliwe ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 amazwe ambala aseqalisile ukuvula imingcele abantu bezihambela ngempilo yabo eyakudala. Abalwela ilungelo likaZulu kwele Cameroon basole isigwebo seminyaka emihlanu esiphiwe omunye owesilisa obegqoka izigqoko zabesifazane wetheswa icala lokufuna ukudlwengula omunye owesilisa. Siziphetha ke lapha indaba ezivela kwamanye amazwe. Kwezemelika, ugatsha lwezempilakahle olo-CDC solwethule imigoqo emitsha ebalisa ukungagqoki ama-mask nxa abantu behlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili lokuqhelelana. Umongameli Joe Biden ugcizelele imigoqo le esithi izolo bekulilanga eliqakathekileyo kakhulu kwelemelika ngenxa yenyathelo leli. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane umnumzana Difa wajabhi Bhango Dube saqala ukumbuza ukuthi ulubona njani lolu daba.
Siyakwazi babugande ukuthi sekuya kwenziwa mhlambe lokho esingakubiza ngokuthi ngama pilot schemes okwakusenziwa ukuthi kuthathwe abantu abanengi behlanganiswe babe ndawonye ikakhulukazi laba abasebahlaba amajekisheni wonke omabili kusenzela ukuthi kubonakale ukuthi laba abantu basa affectwa yini ilo mkhuhlane. Kodwa mina ngowami umbono babugande ngibona ingathi bekuqakathekile ukuthi isixwayiso abafana ukuthi basibeke sibe ngiceke kakhulu ebantwini ngokuthi iloba noma yakusuhlabile ijekiseni noma amajekiseni omabili kodwa ke nxa usahamba phakathi komphakathi kuzadingeka ukuthi ama-precautions lalo ubuye walandela wathatha okufana lezinto zokufaka imaski. Angiboni ukuthi imaski bekufanele ukuthi kube yinto futhi isingalahlwa nje yonke complete kanjalo kalula kanjalo kodwa bekusadingeka ukuthi abantu nxa besiya phakathi kwabantu especially kula bantu abaningi bayelelise ukuthi bafake imaski ngoba basesebaningi abantu abangakahlatshwa amajekiseni. Ngokutsho njalo ngoba nxa kuukuthi iloba uyabusuhlabile ijekiseni umkhuhlane lwana uyayenelisa ukukubamba kodwa indlela uyabusukubamba ngakhona uyabusudlula njengathi iflu. Okutsho khona ukuthi nxa uyabula ukhontaminate wona umkhuhlane lwana ungafika uphefumulele omunye umuntu oyabe ungahlatshwa ngejekisheni kutshengisela ukuthi sobala ukuthi wona lwana umuntu oyamphefumulela lwana sekungenzeka ukuthi umuntu lwana aphatheke njalo umkhuhlane lwana mhlawumbe wamkhulele. So ngibona ingathi bekukuhle ukuthi isixwayiso asibe ngiso ukuthi abantu bengalahli amamaski nje kalula kanjalo kodwa ke sebengathi besendaweni mhlawumbe abazi khona ukuthi iningi lethu lapha sesihlaba amajekisheni noma behlele nalani social distance baqhubeke besenza i-social distancing.
Lona udaba lwegciwane leli nxa ulikhangele siqathanisa khona ngapho kwele Bhilitane leMelika ubona ungani wamazwe omabili la athatha yini amanyathelo afaneleyo ukuthi igciwane leli liphele.
IBhilitane leEngland babugande ngibona ingathi for ama-citizens abo noma ngithi abantu abahlele emazweni abo kulawo mazwe omabili ngibona ingathi bazamile sibili okusezinga leliphezulu ngoba nxa sikhangela izinga igcwale lele selingakhona kulamalanga sesiqathanisa la amalanga adlulileyo okwakunzima khona kakhulu ngibona ingathi isimo sehlile sibili kakhulu sehlile kakhulu ngezinga ngesibalo esasingasicabangela ukuthi mhlawumbe kungaba kunje ngalesi sikhathi okutshengisela sobala ukuthi benze konke ngokugqugquzela njalo la ma-lockdown la kade siba khona iloba nje kade zwisa abanye abantu ubuhlungu ngokuthi abantu abayenelisi ukuthi bahambe bayevakatshela kwezinye indawo ikakhulukazi phandle kwelizwe.
Lo ngumnumzana Difa wajabhi Bhango Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane ubexoxa leStudio 7 ecingweni eseLondon. singakagqibi uhlelo lwalamhlanje sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Kambe imuli yakomgabe ingaba ikhuluma iqiniso na ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ofuna ukugejwe ingcwaba likamgabe ngoba wangcwatshwa elentonga yokubusa. Ibandla le-MDC Alliance lithi akusiloqiniso ukuthi umkhokheli walo mnumzana Nelson Chamisa kakhangaseli khetho luka-2023 ngokugcweleyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempelaviki elijukela. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.